Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 11 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwababulawa ngesikhathi lesi intengo yempuphu isikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 50% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimoda.
Impuphu izaduba kuzaba lohlupho ukuthi abantu bayithole sesizabuyela kusonisana isimo sokuthi umuntu engabona iroli ethwele amasako omumbu ayigijimise kwesabeke.
Imbongi yelupani u-Obed Dube owazakala ngokuthi yi-African poet uthi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha esebenza lezinye imbongi.
Indlova isindwa ngumbowo wayo umamaqotha kehlile ukwandla abantwa bakhe umntwana wendonga emqansweni bambelela kunina
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa ngesikhathi lesi. Lokhu kuphume emhlanganweni wezinduna obusenziwa kobulawayo izolo. Mnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazwe lo lapho okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkhokheli wezinduna umnumzana Fortune Jarumbira uthi umhlangano lo ngokugcina ngemva kweminye abayenze bedinga indlela yokuba lesisambululo kudaba lolu kunyanga ezisanda kwedlula.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Akuhlanganothela kwesifazane enhlanganisweni yomanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches bathi bazovotela kuphela abantu abatholisa besifazane lamantombazana amathuba okuzithuthukisa lawo kungena ezikhundleni zobukhokheli. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZimbabwe Council of Churches ZCC baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana enkundleni yebulenjini eyeTwitter kusiza ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Enye ingcwethi kwezombusazwe eyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mlungisi Dube uthi ungumbono omuhle ovezwa ngabesifazane beZCC.
Senanzelela ukuthi umama wenza ipopulation efika at least 50% ngokufanayo, kodwa senanzelela ukubana eParliament babuthwana kakhulu okutshengisa ukuthi amathuba baphiwa amathuba alinganayo kwezepolitics. Umbono nje uyabulungile kakhulu ukuthi uyenze ukubana bekwanisa ukuthi bethole ukumela abameli babo abakwanileyo nxa bengama ngelizwe elifana nayo kungayenza ukuthi bephathise.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi ngempela kumele kukhethwe inkokheli yabesifazane kuzikhundla ezijiyeneyo lalapho kusiba ngabesilisa kube ngabaqhuba inhlelo ezithuthukisa abesifazane lamantombazana.
Ukuthi u-2023 efika sambeni sevuthela umuntu ongumama, izini kuparlamenti sibili sibe singena siku-50-50, kucouncil singene siku-50-50, even emakhaya ethu sibe yi-50-50, siphile impilo e-right. Sisithi ngo-2023 asambeni sonke siyevuthela omama nobobaba abafuna ukubona umntwana wesinkazana engadlungulwa, abafuna ukubona omama labo bephakama. Sithi sonke ngasambenini sivota, sivotela abantu abanjalo, mama nobobaba abafuna ukuthi omama labo beke bephakame, abafuna ukuthi obaba labo beke bephakame.
Uyawuncoma umbono wabe Zimbabwe Council of Churches unkosikazi Gwese.
Yikho libona iparty yethu thina silo muntu wesifazana and abantu besifazana bonke uyabona ukuthi kona baphiwe ama position aphezulu sibili uyenze ukuthi lathi singabantu bangabafazi siyakwanisa ukulibusa leli lizwe lathi njengabantu bangabafazi siyakwanisa ukuphakamisa umntwana wonke ongumfana wonke lamankazana siyakwanisa kumaphamisa njengomama omama yibo abagcina abantwana ukusukela umzwane ezamzala kuze kufikele umntwana ezekhule sibili yenzela yakhe imuli usuke ezandleni zobomama.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP, uthi kumele uZulu eZimbabwe afunde ukwemukelana hathi inzondo esebantwini, athi yiyo eyenze abanengi ikakhulu abesifazane besabe lekhatshana ukuphatheka kunhlelo zombusazwe.
Kufuze kube labathi ngesilungu e paradigm shift, kube lesigaba ukuthiwa khona hayi lokhu kakume. I-language ye-hatred esikhona kuZimbabwe izalumathisa umlilo, ngoba sinjengabantu abahlezi endlini elepetroli, eleparafini, elegasi, kodwa sidlalisa umentshisi. Ubonakala nje oyedwa uzaxwebha nje khonapho kuhle kudubuke kube ngumlilo, ngoba i-hatred okhona ku-social media labantu abaningi ngale ngaphandle khona la bayathethisa, bayathuka.
Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kunengi uhulumende asethe wakwenza ukukhuthaza abesifazane namantombazana ukuthatha izikhundla zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela kwelezombusazwe.
Sibona ukuthi omama kuyina sebekwenzile esingaku lalazela ilizwe lethu linanzelele ukuthi lokhe kungela kulingana phakathi kwabomama, lokhe kuhlukuluzwa, i-gender based violence ilokhe iqansa. Sifuna ke ukuthi sibonisane phakathi njengesizwe ukuthi kuyini okuhlukuluza omama.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu zithi lanxa abesifazane elizweni beyibo abalinani eliphezulu lokhe bebalutshwana kakhulu abenelisa ukungena ezikhundleni zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela ezombusazwe lakwezentuthuko yomnotho welizwe ku-corporate world. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Imkhankaso yokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 kulinyanga iyaqhubeka endaweni ezijiyeneyo zelizwe kulokufuthelana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF lele Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa komsekeli waleli bandla kanye lodlakela oluqondiswe kubandla leli. Ibandla le-CCC lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi udlakela lolu lumemethekiswa iZANU-PF kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla omabili, amanye amabandla aphikisayo athi imikhankaso yawo ihamba kuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube endawonye lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Thina njengoZaphu simatasa ngokukhankasela ama-candidates wethu amabini for ama-MP lama-councillor wethu angaba u-7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili and njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhoda izindawana zonke zabe seGwanda sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu. So we are really happy lokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC. Owenu umkhankaso uhamba njani ku-MDCT?
Thina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso sababiza sabahlalisa phansi sabanyenza okuthiwa i-induction ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye
ukuthi uvuke udlame emphakathini nxa besiye ebantwini ngoba bayatholana labantu abaningi abatshiyeneyo bathole ukuxhotshwa kumbe ukuhlokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo liyakwazi ukuthi bandla le-MDC lisematheni abantu njalo siyomfiso ukuthi abantu abanjengabantu betrupusi yona le mitshwayo ngabantu akade bekubandla le-MDC baphuma abanye bakhona bazwa nje ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezibathethile so yizinto eziningi zokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlame lungavuka kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini yikho kusezi ukuthi sizesifike namhlanje ukuthi kungekho udlame asisho ukuthi udlame alusoze lwenziwe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni lezimbabwe libandla elibusayo elezanu p f labona ababakhulunywa be-TCC noma ngeke bakhulumele
Mnumzana Ndlovu kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zondlakela lokwethuselo
cha asikahlangani lazo kodwa ke into yodlame lokuhlukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo thina njengoba etshile ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 after 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuciwi behlukumeza abantu bebulala
Dube lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu
Okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omansipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lo dubo lwamaphothozi amagodi lawa asemgwaqweni lo dubo lokuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini lo dubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engalethi imikhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo kungabi nalokhu esesikubona lapha lalapha yangasiphonga uhambe uhlangana le nqumbi zedoti so thina sithi amakhansila nxa engena kumele agijimiswe khonokho phambili okulandela lapho yikuthi kumele amakhansili angabi le-corruption
Isigqiba Ndlovu kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni
uyabona baba Nkomo ubaba umthembo uDube lapha ulifaka sobala uyatsho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi ubulawayo beclean ubulawayo ebesizincoma ngaye ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe kodwa ke uyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yibo abayi-MDC into akhuluma ngokuzifisela bazazifisela njani beyibo abaphethe khathesi usodolobho wakobulawayo we-MDC TE yakhe le waye bengakwenzi isikhathi sonke leso so izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela sebehlulekile bonke abe-MDC ngenhlobo zabo zonke lezano
akuyiphethe ngamafitshane tu
ugatsheni usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo asiloqiniso baba ugatsheni ukuthi izaphu kaye kazishephuke khathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu kuleyinye izaphu ephakathi kwezanu siyakwazi ukuthi sokuke baba labo zaphu 2000 bagijimiseni obabuswela labaninginingi amazaphu sekuyaba maningi nje
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu Intengo yempuphu isikhwelile ngesilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini i-15% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimoda. Iphephandaba lobulembu elezim live libika ukuba inhlanganiso ye-Grain Millers Association yazise ukuthi i-10 kg yempuphu ebithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane zamadola eZimbabwe $955. Isizabiza amadola ayinkulungwane lekhulu 1099. Intengo yezinto eziningi ezigoqela isinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka iloba nini. Ingcwethi zithi imbangela yalokhu yikuswela uhlonzi kwedola leZimbabwe obekuvele kukhona kanye lomthelela wempi yakwele Ukraine eqalwe ngele Russia. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Intengo yempuphu kayisoziyekeli ukukhwela ngoba siyakubona ukuthi lonyaka kuvele kukhwamile. Impuphu izaduba, kuzaba lohlupho ukuthi abantu bayithole. Sesizabuyela kusonisana isimo sokuthi umuntu engabona iroli ethwele amasako omumba ayigijimise kwesabeke. Sesifikile futhi kulesana isikhathi esabo 2008 lapho esike sagijimisa khona kakhulu impuphu. La minyaka enemibili emithathu edluleyo lapho kathi zokusenziwa khona amaqhinga okuthi mhlawumbe kuthiwa impuphu zafika endaweni ethize abantu bayebuthana khona nokuthola kuyizichobechobe. Isimo esisikhangeleyo kathesi sikhangele lokuthi amafutha intengo yayiyakhwela khonokuyana kwenza ukuthi into yonke iqanse. Sisesimeni esibi kakhulu, isimo esingaphose sithi mhlawumbe izisebenzi zikahulumende ama-civil servants labanye nje abaholiswa ngohulumende babephose bakubona bekhuluma kakhulu ngokuthi iholo abaliholayo lincane kakhulu ngoba kathesi sikubona-ke ababekubonile bona singakakuboni. Lanxa nje sasibona abanye befuna ukubaxotha imisebenzi besenza lokhu lalokhana bebahlukuluza, kodwa abantu benkosi babekubonile ukuthi isimo esiyakiso sibucayi ngoba nxa kathesi ucabanga ukuthi impuphu i-10 kg sizaba i-1000 and something njalo emaphandleni lonyaka kula lutho okuzabangela ukuthi abasebenza emadolobheni bathumezela abasemaphandleni impuphu. Emaphandleni kakudliwa ngemgane emncane njengedolobheni, abantu bayadla ngoba bayasebenza. Sokuzabangela ukuthi mhlawumbe nxa umuntu ehola cabanga ukuthumeza ama-100 kgs emakhaya. Khonokhuyana-ke sokuyisimo esibi kakhulu.
Kukhona yini Dube okungenziwa nguhulumende ukuvikela uZulu kumthelela wokukhwela kwentengo lokho?
Sokufuna ukuthi uhulumende akunanzelele ngelihlo lokhozi. Okwakuqala, izisebenzi kahulumende siyakwazi ukuthi bezike zakhuluma ngokuthi ihola bayihola imncane bebeqondile abantu labantu ngoba siyakubona ukuthi lapho esiyakhona kumnyama phambili kumnyama lemuva kunzima. Okubangela ukuthi uhulumende okwakuqala kaholise izisebenzi zakhe imali eyaneleyo ezakwenza ukuthi zisebenze imisebenzi ilizwe liqhubekele phambili, imali eyanelayo nothi le encane abayithola kathesi. Uhulumende kaholise izisebenzi zakhe imali elingeneyo ehambelana lokuthi umkhono welizwe umnotho welizwe uminjani njalo intengo siyayibona ukuthi iyaqhaza. Okwesibili, uhulumende nxa sokunje sokumele enzele ukhana sithi ukusubsidize ama-prices abantu bangaze bayezwa ubuhlungu bentengo directly ukuthi kathesi into leyi sisifuthele. Nxa sikhuluma ngamafutha kunje kwamanye amazwe uzafica ukuthi yebo yeintengo ingabe ikhwele kodwa kayikhwelanga kakhulu, kodwa thina-ke kuhle kuqanse uhlubuze ubuhlungu lobuyana. Le ntengo yezitolo lapho izakhwela kwesabeke okuzakwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu lobuyana. So kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe izimali zakhe zama-tax asubsidize izintengo abantu ukuze azizwa ngoba kade siyakubona ukuthi sihlangana lendlala kuleli lizwe nxa kuvuma uhulumende ka-importe umumbu athenge umumbu omningi emazweni la tholile inala abise kube lo mumbu omningi elizweni abantu bangashota impuphu emakhaya bahambisa abantu bayeholiswa ama-50 kgs wena abajale kwaholiswa impuphu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Imbongi elupane u-Obed Dube owazakala ngokuthi yi-African poet uthi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha esebenza lezinye imbongi labahlabeleli abagoqela u-Albert Nyathi, Bongani Ncube, Prince Mzilankatha, imbongi kaMthwakazi, Sithandazile Dube, Desire Moyoxide, Sikhosana Buhlungu, Abednico Sikhosana kanye lomlobi uBarbara Makhalisa Nkala omphathise ekulobeni eyinye inkondlo yakhe. U-Obed Usanda kwamukela imendulo yokuba imbongi elohlonze elizweni emkhosini weNational Arts Merit Awards oqutshwe eHarare ngenyanga edluleyo. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngapho elandisa inkondlo yakhe ethi Women's Day ekudlalade lakhe elithi ngile stress.
Indlova isindwa ngumbobo wayo, umama qotha kehlile ukondla abantu bakhe. Umntwana wendonga emqanisweni bambelela kunina, umntwana wonke uqala ngokukhuluma ibali elithi mama.
Yeah, okwe collaboration ngiyakuzwisisa ngolimi lwethu esintini lilima. Ngiyake ngibone ekhaya abantu abalimayo abatsha inala ngabanxusa ilima. Abantu babuye lenkabi kuhlakule ukuqeda insimu ngelanga lelodwa. Phoke endimene sikuyo le ungazenzela okwakho uwedwa. Uhamba wedwa nje umduna wendwangu akwandanga ukuthi nje uqonde ucace. Nyake ngibona abanye abaculi abaloduma abalohlonzi bahlabela labanye abaculi okungakho ukuthi kuthi lisebenzisane lenzilima akwandi ukuba kuhle. Ekuloveni ngisebenzisane lo mama uBabra Makhalisa uBabra Nkala. Inkondlo zami ezilichumi zibe khona lapho.
Unkulunkulu alibusise lonke jikelele bomama bethu. Inyanga ezisichiyagalo linye lisithwela kusihlaya, mhelwa kusihaba. Ubeletha kuthinga isibindi esedlule sombulali, kodwa likutshaya indiva liqinisele njengezigqila. Umunyisa kufani lokumamatheka nje, ubeletha umntwana kufani lokubobotheka nje. Ihlongandlebe lomntwana kuthiwa lifuze unina. Olungileyo ufuze uyise, konke lokhu likutshaya indiva njengompostoli uPawuli, kuyisipho mamela siphiwa ngumdali.
Maze ucela umnyujaha ocula umculo wezokholo uAbednego Sikhosana ngayafaka lamela imiphimbo lapho ubaba uSikhosana ke uSikhosana abantu abamqala ngokuthi ngudlala ntethe untethe la wenza ingoma yakhe imnandi kakhulu ayenza lo baba uMadlela wangicela njalo lami ngangena lapho ngafaka iphimbo lami sizama ukuthi senze into ebophekileyo into elohlonzi elesigqi ezaba lengqikithi ukuthi uma abantu beyizwa uma siyenze sizinhlanganyela ingaba lesizothalo sithunzi okungenza ukuthi
Leyo yimbongi elupane uObed Dube iAfrican poet othi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha ixhasana lezinye imbongi labaculi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abathengisa umumbu omanzi esitaladeni u-5th Avenue sebethwele nzima ngokungathengelwa umumbu lo osucina usoma. Iphephandaba leChronicle lithi owakhethwa ukulungisa umgwaqo wembuthi roundabout eHarare uselandu lembiko yokuthi umgwaqo lo uzabiza imali elutshwana kulaleyo ekhulunywayo. Lomgwaqo ubikwa uzabiza imali engamadola ayizigidi eziyi-9.2 $85 million hatshi i-$65 million ekhulunywa enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp. Ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi
Thatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi kunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo. Bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena ubulawayo vele bevele bemubandlulula. Lapha uzama ukuvala abantu, bantu vulana amehlo. Izani le inamanga lalo elifasi mashaba lo unamanye amanga anzima ukuthi nje vele umuntu mawakhotha nje uli ulimi lwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele bakhi babayalisayo in fact ababe futhi into ziyenziwa kubo njalo bayabavimba zonke izinto lezi besenzeki besothiwa i-citizen coalition for change yehluleka ayikaze yabusa bona ebezani babakusayo bengaqamba amanga kungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo abavele belani benetsotsi elidala elingumongameli wabo so bantu lingabavoteli la bantu bezani p f labo bayanya yibo uthulani ndlovu enkasi wesikhobokhobo
salibona kwenzanga usisusisi wam ayi wesikhobokhobo lingabe lihluphene lozana
yes sanibonani sanibonani bakithi lonke balaleli bestudio nabasakazi bangilethemba ukuthi abantu bayaphila abantu baphephile basayibambe lapho abayibambe khona ngesigaba secorona ye bakithi namhlanje loda ye still kuseseludaba olufanayo ngesikhathini kodwa lokusilungisa lapha nalapha ye okhulumayo lishabona elikhulu esigabeni sakosiwo kwela seplum tree emkhanyani ncubi kodwa ngikhuluma ngilapha kwela semzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasebuslow ye indaba ikanje bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto bantu benkosi zicabangeni nizibhekisise nizifuthi thina ngathi obaba okhokho nobaba babesiza lana emzansi for ukuzofuna umsebenzi lokhu kwakuthiwa khona ngaba befuna ama-greener pastures so ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi jikewu zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenelela bomama and so forth kwabonakala sebethatha umzansi sibewenza idukwe cha akusona idukwe leyi lapha kwelinye ilizwe elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokwenza kwalo futhi so ke abantu ngomcabango omfitshane bathe ma basebebona kuthiwa i-South Africa isikhululekile umbuzo singowabantu basebesiyaqoqa konke okungokwabo emakhaya imuli yonke babuya bazodigwaqa khona lapha basebelahla umgomolwana abaza ngawo ukusebenza manje sekuminyene lapha akusekho space akusekho ndawo sebekhala ke manje abasemzansi so ke ngithi bakithi nayi operation dudula abantu isifikile isime emnyango wena wadiza umuzi ekhaya wathengisa yonke into uyoqondaphi uyoba yini uyoba uzohlalaphi base kuzimela khona lapha bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi ngibonge bantu benkosi ngithi asiqapheleni ye nasi operation dudula isimi isemnyango bakithi ngiyabonga amene kuyo ndawo
nangagwa uya kusouth africa nangisebhoni uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwa abantu babo katika lapha siye emakhaya uza angazi namafutazela kodwa votwa ake sicabange ubaba siya south africa akake zamtha vlatikhanye yabo
salibonani salibonani lonke kubi
eyi badala asiyelike kitsheleni aba bantu abalokhe bekhuluma ngokuthi ibrawuni badala alilantiskithi emathebeleni brawuni kade abantu abayazala ikade kungathiwa ilonto yakhe akula ground ayikho lengamanga amangabe ayo azayo besitshelwa amanga kuthiwa yegrawundi yakhe ayikho besiblashablasha nangakwazi ngantu yasiyizihofu sezingantu yasingabantwana no asikuvuni lo asingeke sizakusaphasa kuvuma njela ngosuku olulodwa asinezathu zakuvumalangilangilangosuku manje napa abanye ngapha kukhokhwe kakulewe ngapha apha mthanga ngamani lokho kuza kuzogamula abantu amashulugi kwakhona masakhuto ezifanayo ke masoshakhuto ezifanayo vele kugrawundi ligamba vele ayekade bekusekhona mabasula igrafiki ekhona eyiyo eyaceda abantu grawundi abantu abayephethe nangaa manje lokho kuyenalaba
salibonani lonke kulo
badala asiyelike kitsheleni abalokhe bekhuluma ngokuthi ibrawuni badala ina alilanti izolithi emathebeleni brawuni kade abantu abayazala
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugu Rawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwabalabo ababulawa ngesikhathi seGugu Rawundi. Intengo yempuphu lokunye ukudla isikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu namafutha ezimoda. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.